Ekhuluma lentatheli izindaba unkosikazi Anna Moyo owe-CSVR uthi umhlangano lo ubuqoqelwe ukuthi abantu bakhulumisane ngokunganawa kwamalungelo abantu okwenzakala kuleli eleZimbabwe njalo kube lendlela yokuqhubekela phambili.
Umhlangano lo uqonde ukuthi sikhangelisise njengabantu bonke jikelele kuleli lizwe laseZimbabwe ngalokho okuqakathekile okumqoka okumele sikwenze ukwenzela ukuthi sikwazi ukukhangelana nokudlwangulwa nangokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu kuleli eleZimbabwe okwenzakele hhayi ngalesi sikhathi kuphela kodwa sikhuluma ngokwenzakala ngabogucura hundi okwenzakale ngesikhathi lapho nxa sithola ukhetho lwabaphathi bethu during ama-elections kanti njalo futhi lokunye ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu esikubona kusenzakala kuleli eleZimbabwe njengoba sibonile njalo kusenzakala ngamhlaka 1 August kuleli eleZimbabwe. Sizama ukuthi njengomphakathi njengelizwe lonke nje jikelele sihlangane sizame ukubona ukuthi kukhona yini esingakwenza ukuthi sikhangelane lalokho okwenzekelayo ukwenzela ukuthi kube le ndlela esiqhubekela ngayo phambili.
Ekhuluma njalo kulumhlangano owamalanga amathathu umsekeli kamgcini sihlalo owe-National Transitional Justice Working Group umnumzana Paul Themba Nyathi uthi lumhlangano uhlanganise inhlanganiso eziningi njalo lokhu kwenzelwa ukuthi kube lula ukuthi kukhangelisiswe lokhu kukhumisana umlotha lokushiyana lokwenzakala emuva.
Yikho silamalunga ama-parliament phakathi wethu, yikho sile-National Peace and Reconciliation Commission, yikho futhi sile-commission ye-gender, sile-commission ye-human rights. Amaqembu wonke la ngamaqembu kahulumente. Nxa sokufanele kube lomthetho ofakwayo, kuba lula ukuthi abantu bonke laba abalokwenza lezi nto zikahulumente batsho ukuthi umthetho lo singawufaka ngale ndlela, lo mthetho singawufaka ngale ndlela. Okwakathesi izinto ezinengi zenzakala sasivuka mpunzana, akula mthetho sokuqinileyo okungalokuthiwa ngesikhiwa i-policy framework eyokuthi nxa sisuka lapha sisiya lapha sisebenzisa uphi umthetho. Nxa sesifikile lapha esiyakhona kuyini esikukhangela kwenzakale emuva ukuze siye phambili. Konke lokhu yizinto okufanele abantu bazicabange nxa kufanele okuthiwa ngesikhiwa turning your backs on the past or dealing with the past.
Eqhubekela phambili umnumzana Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi amazwi alaba abawelwa yobunzima kumele azwakale kube yiwo alandelayo ukuze kube lokuthula elizweni. Uthi abaningi basala bengenamaphepha ngemva kwegugurawundi eyachiya abaningi belahlekelwe izihlobo kanye lempahla yabo njalo besebuhlungwini lakhathesi.
Igugurawundi nxa suthi uyakhangela abanye bakubiza bathi umbhuqazwe yachiya kula bantu abaningi abadanileyo abephukileyo emoyeni, yachiya kulobulayanga esigabeni, yachiya kulabantwana abangalamaphepha abenza ngabantu labo esigabeni, yachiya isizwe sidangalele kungalalutho olutshengisa ukuthi ungaba le nqubela phambili. Ngakho-ke abantu bonke bonabo abaphila kulowo mumo esithi ngesihlwa ngama-victims yibo okufanele kuthi nxa usenziwe izinto zonke lezi kukhangelelwe kibo, kubuzwe bona. Ilizwi labo yilo fanele lizwakale, imicabango yabo yiyo okufanele ilethwe etafuleni abantu bayizwisise. Yibo-ke laba abantu esingabo la, owaselwa ngumkakhe ebulawa ligugurawundi, owaselwa umntanakhe ngokufanayo, wafela isihlobo sakhe, walahlekelwa zimpahla zakhe, olokhe gula kathesi ngenxa yokuhlukuluzwa okwenzakalayo. Bonke labo bantu ngama-victim, bonke labo bantu ngabantu abasebuhlungwini.
Umnumzana David Coulthard laye usole imizamo eminingi esiyenziwe ethi ayinaki imizwa yabantu abahlukunyeziweyo ngoba isuka kuhulumende lakwezinye inhlanganiso. Induna umnumzana Khulumani Mathena oweGwanda uthi abantu bonke balezinduna ikakhulu abasemaphandleni njalo laba bantu yibo abahlangana lobunzima. Induna uMathema uthi kuqakathekile ukuthi abantu abahlangana lalobu bunzima benzelwe kube lula ukuthi bathole amaphepha njalo kuvezwe sobala okwenzakala ngezikhathi lezi njalo kungafakwa imigoqo eminingi.
abantu abaningi abasemaphandleni lapho labantu khona abantu abaningi bavela ngaphansi kwezintuna. So uhlelo lolungele lusithiya ngaphandle kufanele ukuthi phakathi kwalo ngoba abantu ababa-affected futhi ngabethu. Esikukhangeleleyo ebengikukhangelele ukuthi kungaba very fast to implement, i-government must declare ukuthi abantu abangalama-death certificate lama-death certificate ababulawa ngesikhathi se-ground kwenziwe masinyane kungabuzwa imibuzo eminingi. So sikhangele ukuthi i-government leyo kakudeclare nje ikwenze kube open abantu babe free ukuthi bonke abantu ukuthi umuntu wafelwa ngumuntu wakhe kahamba ayethathe i-death certificate ibe lama-correct records ukuthi nxa wabulawa i-ground shot with 8 bullets kube yiclear.
Umnumzana Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu uthi inhlanganiso yezaphu yiyo yodwa inhlanganiso eyafelwa ngamabutho ngababeyikhokhela kanye labalandeli bayo, njalo yagcinwa ukuthi yayifuna ukuwisa umbuso ngaphansi kukamongameli uMgabe. Uthi lokhu kuseselithuthuva okumele lilungisiswe. Ekhuluma nge-NPRC uthi nxa ingavunyelwa ukuthi isebenze ingasebenza kuhle.
I-National Peace and Reconciliation Commission kukhanya ngathi izakwenza izinto eziningi ngendlela eqondileyo, kodwa-ke kuza kuya ngokuthi iyavunyelwa na ukuthi yenze umsebenzi wayo. But ngokubona kwethu nxa bengayivumela laba abaphethe intambo kuhulumende ukuthi yenze umsebenzi wayo, hayi khanya uyakwazi efuna ukukwenza. Njalo abantu abakhuluma layo bayayitshela ukuthi kufuneka namhla uzwile laphana kuthiwe kube linye lama-ofisi kubulawa, kungabuyi abantu bakhona le darawe kubamba zonke baze bezofaka even imihlangano kubulawayo. Kumele kube lama-ofisi ayo i-National Peace and Reconciliation Commission. Kuzaba lula lokhu ukuthi abantu bahlangane abalezimvo zabo bakhulume. Njalo nxa ufuna ukuyabona abantu emakhaya abafelwayo, abathathelwa impahla zabo, abala bantu abangaziwayo ukuthi bangena ngaphi, khulume kudinge indlela yokuthi abantu bazuze impendulo ezintweni ezibaduka.
Ilizwe leZimbabwe lilembali yobudlwangudlwangu obufana lombhuqazo wegukurahundi lezinye izehlakalo ezifana lokubulawa kwabantu ngesikhathi sokhetho obungalungisiswanga ukuze kube lokucolelana. Lokhu kwenza leli lizwe libe lamanxeba amaningi afuna ukuthotshwa, njalo kutholakale ukuthi kube lokuthula elizweni kuvela ekukhulumisaneni phakathi kwalaba abehlelwa ludlakela kanye lalaba ababangela loludlakela. Umhlangano lo uzaqhubekela phambili kusasa kusiya ngolwesihlanu, njalo abantu abahlukunyezwa ngumbhuqazo wegukurahundi kanye lomrambatshina lokunye bazavakatshelwa ukuze kulondwe ubufakazi obuzaphathisa ukuthi kulungisiswe ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.